Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ziku 17 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, isigaba sebhinga siphakathi kobunzima obudalwe lizulu elikhukhule amabholoho imizi lezifuyo.
So kube lo monakalo omkhulu kabi indawo eziningi abantu bebengasakwanisa ukudlula ngabona eMlibizi Bridge. Izimoto zithethe phosilanga lonke zingakwanisa ukudlula ngoba zigcwele izihlahla ezisiphunwa ngamanzi.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS isikhalaze ukuthi iKhomishini kaHulumende ePublic Service Commission icishe umbiko wayo wokuxotsha ababalisi abangayi emsebenzini kulandela la isinqumo somthethwandaba esethulwe izolo.
Sisihlele sithumele lohulumende. Ngakube siyaqhubeka phambi kokuxhumana naye. Sizikhuluma ngokuthi nakho sokuphumileke singenza kanjani.
Owake waba ngunobhala wokuqoqa inhlelo zebandla le-MDC Alliance umnumzana Bednico Bebe uthi abantu bengakhathazwa ngumfanekiso osabalele ebulenjini otshengisa endawonye lo mnumzana Welshman Ncubele zana tokozani kuphe
kulezi khadi zokuthi abantu bahlangane nje njengabantu abavela endaweni yini sicoxisane ngalokho okufanele sikuxoxisane.
Ibandla le MDCT lithi umkhokheli walo umnumzana Douglas Munzura uzakwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho lwama-by elections ePhelandaba Hall kobulawayo ngomgqibelo. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isigaba sebhinga siphakathi kobunzima obudalwe lizulu elikhukhule amabholoho imizi lezifuyo. Izulu leli libikwa lichiye izakhamizi ziphakathi kodubo ngoba imigwaqo engasetshenziswa ukuziphathisa ayisebenzi. Sixoxe lomela isigaba seBinga South umnumzana Joel Gabuza othi umonakalo odalwe lizulu leli umkhulu kakhulu.
So kube lo monakalo omkhulu kabi indawo eziningi abantu bebengasakwanisa ukudlula ngabona eMlibizi Bridge. Izimoto zithethe phosilanga lonke zingakwanisa ukudlula ngoba zigcwele izihlahla ezisiphunwa ngamanzi zaphosa zakhukhula ibridge. Ngale silahlekelwe ngamabridge amatatu sithi ngale elubimbi ibridge alisakwanisa ukuthi imota zingadlula ikakhulu amarola amakhulu besiya kubona usuru khona ngale emanyanda kuhamba amabridge amabili. So khanya ngathi izulu leli libangelwe amanzi la abuleli bhoko amabridge abangelwe yikudabuka kwamadamu amabili. Kulamadamu asemanyanda lemalaria adabuka esikhathi sinye ebusuku abo kwakhipha amanzi amaningi yangena yangena kumanyanda river ayachaya kumlibizi kwaba lo monakalo omkhulu kakhulu endleleni zonke lezi.
Akula muntu kumbe izifuyo ezithethwe ngamanzi la.
Okwenzakale ukuthi inhlahla yokuthi umonakalo lowenzakale ebusuku ngabe semini besiyalahlekela zimpilo zabantu kube yinhlahla ukuthi wenzakale ebusuku abantu belele. Kodwa kunjalo kwindawo eziningi amanzi angena emzini yabantu kodwa kuzwa ngama-reports abantu abafileyo. But izifuyo zihambile, ngiyabona ngale phansi kwe-Manyanda Bridge la masimu ahambile, la makhuba abanye babechiya amakhuba abo emasimini, abanye abalezifuyo eziseduzane lemfula zihambile kodwa impilo zabantu besingakezwa ukulahlekelwa kwabantu.
Bakhona yini abadilikelwe imizi njalo ungasitshela ukuthi ngxabe khona sebehlala ngaphi?
Ye, indawo eziningi ngoba izulu leli khava indawo enkulu kakhulu ngingathi nje iBinga yonke. Besifula ama-reports okuthi abanye izindlu zithethwe because belinesiqoto njalo lilo moya omningi kakhulu. So indawo eziningi imizi ihambile, izindlu zavu thathi ama roofs. So kubele challenge ukuthi umonakalo lo uthe usenzakala bezama ukuthi uhulumende engenele kodwa asikazuzi uncedo. So esikwenzeka kathi sikuthi nje sicele nje uyabona omakhelwane abantu bayazama nje ukuthi behlalisane bencedane bona bodwa esingakabi lo ncedo oluvela kuhulumende. Na okunye ukusikhathazeka ukuthi imigwaqo le engazela ama-bridges linka nje ibhinga ephezulu ngale kubola usulu okulinywa khona. Yiko njalo kulama GMB, okulama inputs, okuhlala khona zonke izinto zokulimisa. Asakwanisa ukuthi ngapha phansi esingathi i-lower bhinga ephansi. Abasakwanisa ukuthi befike phezulu bethole ukudla kumbe bethole ama inputs, amarola amaningi ahambisa i-fertilizer labo lihlanyela. Abasakwanisa ukuyafikela usulu. So sesilodibona nalona ukuthi enye half ye constituency ayisakwanisi ukuthi siyifinyelele especially nxa sisebenzisa izimoto ezinkulu. Njalo angibona ukuthi ngesikhatshana esifitshane ugovernment uzakwanisa ukuthi eyakha ama-bridge lapho uzafanele ukuthi abantu bebone ukuthi singancedisana njani ukuthi imoto azikwanisa ukuhamba.
Umnumzana Joel Gabuza ngomela isigaba seBinga South edale lePhalamende engwebandla leCCC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi amagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ isikhalaze ukuthi i-Commission kahulumende ye-Public Service Commission icitshe umbiko wayo ewethule izolo othi ababalisi abangasayi ezikolo kumbe abafika khona bengafundisi bexotshwe kokuphela emsebenzini. Amagqweda enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights athi yiwo akhulumisana lePublic Service Commission ngalolu daba, njalo iCommission le ingenqaba ukwenza njalo udaba lolu luzakhwezwa emthethwandaba njalo. Lokhu kwenzakala umthethandaba usumise elinye njalo inyathelo likahulumende elokuxotsha ababalisi laba ngesizathu esifanayo. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yeZimta, ukuze sizwe imbono yabo ngalolu daba.
Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association yahlangana ngoMgqibelo yakhupha isinqumo esasikhuthaza uhulumende ukuthi kazame ukuthi adedise ulaka lokugweba ababalisi ngokubamisa umsebenzi. Kazame ukutholela labo babalisi abaza kuhluleka ngokuqotho njalo bevele benzima, nangu phela iholo labo lalivele lincinyane besehluleka ukuthi baye emsebenzini bekumelele ukuthi bahole umhla ka-18. So kumele ubone ngeqiniso ukuthi onguye owehlulekile kuphi, ozaphumelela kuphi. Ngabe uzobe letha leso sinqumo thinta-ke nje sivele sikhuthaza amalunga ethu ukuthi labo abanelisayo abaqale ukuncedisa abafundi bayephambili. Lakathesi nxa kuzakuthi ngemva kweholo batholele kuba bakutholileyo, sizacila sibancengile njalo ukuthi abaqhubekele phambili besiyandisa abantwana. Kodwa sizabuyela phela kuhulumende siyecela ukuthi hhathi kasisuthami lokhu elikufakileyo kakwenelisi. Sikubone kungadingakali lokuthi sivele sisukume siye loba ngaphe enkantolo siyefaka izinqumo ezijimeyo, ngoba besivele sisazi-ke ukuthi thina esasinqumo esaqhutshwa ungqongqoshe wezemfundo sasivele singasebenzeki. Kanti esiyingozi sasibabalisi esiyabe sikhutshwe ngusekretari esegweba labo abangekho emsebenzini, ngoba phela sivele siphe sikwazi thina ukuthi unongqongqoshe wezemfundo kanawo amandla okuthi alethe izigwebo ezinjalo kumbe ethule izinqumo ezinjalo. Wayezikhulumela mhlawumbe wayedlala nje ekhuluma ezepolitika esazisa ozulu kaZimbabwe.
Sikhuluma nje kuyini elikumeleleyo kathesi?
Sihleli sixhumane lohulumende, ngakho-ke siyaqhubekela phambi kuxhumana layo. Sizikhuluma ngokuthi nakho sokuphumileke singenza kanjani, sikhulume layo umama Dr. Ndlovu ukuthi siyenze kanjani ababalisi bekuyela ngabe phela kulamabhasi esiwalindeleyo okumele ukuthi aqale ababalisi baye esikolweni esiyabe sixhumana lakwase zindlela zokuthi lokhuyana esikuqhumileyo ku-NJMC kuzafezeka njani. Ngikhuluma nje ngizathola usiba lwami thi lobe incwadi silobela yena umama ukuthi singaxhumana masiyane yini sikhangele ukuthi ezamabhasi ziyalungiswa zilungiswa nje.
Abanye njalo bathi inhlanganiso yezimtha iyavumela uhulumende ngalokhu ebanika khona kukulutshwana. Kungabe kuliqiniso lokhu yini kumbe lani lokhu elisithi hayi lifuna ukuthi xa
uyabona emuntwini ovele esihlezi ethole umqondo wokuthi iZimbabwe Teachers Association kayifuni ungabe uyigezisa ingqondo yayo uza kukhuluma lokwa kutshona njalo akulalanga lapho kokuthiwa sake sakhuluma kathi alala lapho sisuthi ungasiphekeli sihlezi lokho sisithi thina sifuna some more siyatsho sifuna lo proverbial Oliver Twist owayevele esihlezi esithi angahla tshane nje umgaba kuyela ukuthi ake lilindile njalo lokho kuyimvelo yenhlanganiso iphi layiphi siyaziqhenya ke thina ngalokho ukuthi sikwenza singagiyazi sikwenza singagabazi asiyigida ukuze umuntu ezwe ukuthi akunazidinga sisuthanga siyachasisa nothuthe ukuthi umuntu kasuthanga ngakho-ke lakathesi sisavele sikwini sithilo ngaphambilini ukuthi imali kayinelanga kodwa-ke asincediseningi abantwana bezimbabwe singabancindezeli singenzi njengabahuqulu zenotho labana ababevele bengafisi ukuthi umuntu omnyama afunde asithini ngaloku kukhona afunde umntwana kodwa sina sibuyelela izikhalazo zethu njengabatitshara sithina futhi okunye okungathuthukisa ababalisi kube kuthuthukise njalo ezemfundo kuhlele kukhona ibhanti lokho ngako-ke laba abasenjalo nje hhayi ngabantu abadinga ukusoma besoma bedlala ngegeshi ozilile.
Hello-ke ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yezimta, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Waba ngunobhala wokuxoxa inhlelo zebandla le-MTC Alliance umnumzana Bethnico Bebe uthi abantu bengakhathazwa ngumfanekiso osabalele ebulenjini owakhe endawonye lomnumzana Welshman Ncube lonkosazana Thokozani Khube. Lo mfanekiso usudale imibuzo eminenginengi ebalisa ukuthi uKhube engaba esefuna na ukuya kubandla le-Citizens Coalition for Change. Kunye lo Bebe, sixoxe lo Bebe othi ngisho yena labanye bakhe bebezixoxela njengabantu abahlala koBulawayo.
In particular sonke sile imisebenzi esiyenzayo koBulawayo. Kulezi khathi zokuthi abantu bahlangane nje njengabantu abavela endaweni yinye. Sixoxisane ngalokho okufanele sikuxoxisane. Angiboni ukuthi ke kuyanqabela ukuthi sikwenze lokho. Ngesizathu esifanayo kuba kuhle ukuthi sibone ukuthi kambe nxa sihlale phansi sazihlalela sanathi tiye saxoxisana sibathathu singaze sithathe umfanekiso kambe abantu bazaresponda njani. Esikunanzeleleyo ukuthi ke abantu barisponde ngendaweni ngendlela ezishiyeneyo kodwa kusalayo ukuthi njengabantu abavela indawo yinye kwesinye isikhathi kuqondile ukuthi nje besihlale sikhulumisane. Sinesikhathi eside singahlali sonke singasebenzi singalasikhathi sokuthi sihlale phansi sike sizixoxele nje ngesilungu lokho kuthiwa i-sharing of ideas. Umbona ngani yikho kwenzakeleyo nje hhayi okuningi lokhu kuzwa kukhulunywa ngabantu okuyalelale hhayi thiyana lakho Chris. Thina sizinkokheli ezisemathebeleleni sibemvume yokuhlangana sishiye ama-ideas.
Kuhle-ke nxa umfanekiso lo ususabalele-ke kutho ukuthi-ke ngesilungu kuthiwa-ke is drawing a lot of interest njalo futhi le interest eyidrawayo iye izaba negative eye izaba positive kodwa engingakutsho yukuthi okwethu ukuhlangana bekukuhlangana kwezizalwane ezivela kakhulu ngithi kumbe abahlali bakoBulawayo.
Kuleminye njalo imbiko esiyizwileyo ethi yona uMakhube
ulakho ukuthi abuyele ku CCC. Kungakho liqiniso yini lokhu ngokuzwa kwakho njengomuntu elinathe idiye lonke?
Mnumzana Gandhi, uyazi ukuthi okunye kuyahlekisa. Mbona ngani ke izinto zamakhuwa e-social media asingake sizithathe zibe serious. Ngoba lowo muntu okuchoyo kambe besibathathu yena ube ngowesifo engabonakala ungisathanile osesazi lokho thina singakwaziyo njengoba thina sobathathu singakwazi kolokho. Kuyadanisa ke ukuthi eZimbabwe that's why ubona silokhu sihlezi lapha esikhona. Kwesinye isikhathi kulabantu abanengqondo ezinjalo ikakhulu abantu bebandla elibusayo through i-department ye-security bayakwenza konokuba bafuna ukuthi behlukanise abantu. Hayi, wothi sibanike i-warning this time around anilibonanga ngeke sava sayehlukana kathesi ngoba kukhulu esesikufundile.
Kule mbiko esiyibone iphuma enkundleni zokuxhumana ekhomba ukubana lina lobathathu lilakho ukusebenzelana ndawonye likhokhelwa ngubaba uWelshman Ncube. Kungakho liqiniso yini lokho?
Hawu, kambe ukhona uyakakhulumela omunye ukuthi sosiyajoyina iphi church kumbe sosiyajoyina iphi party. Kanti umakhupha ukhona ngakukhuluma lokho. Kanti mina ngamkhulumela ukuthi wenzeni. Lo olokwakhe akwaziyo okade khona thina besibathathu kodwa nxa sokusiba labanye abantu besi-4 asebekhipha imbiko. I am sorry Gandhi, angake ngaba entertainer mina ngoba ikuchitha isikhathi sami izipoko engingazaziyo lezo. So akula muntu ongangami engingathatha isikhathi sami ngiphendula lezipoko.
Umnumzana Abednego Bebe ngowake wamela isigaba seNkayi njalo wake waba ngunobhala webandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni. Ivandla le-MDC lithi umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora uza kwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho lwama-by-elections ephela Ndaba Hall koBulawayo ngomgqibelo. Ngempela sonto edluleyo uMonzora ube lomhlangano ofanayo endaweni evulekileyo eHighfields eHarare wona ibandla lakhe elithi ungenwe ngabantu abazinkulungwane ezinhlanu i-5,000. Kodwa abanye bethule imfanekiso ebiveza abantu abalutshwana kule nani leli. Udaba lokuthi umhlangano wakhe koBulawayo lo uza kwenzela eHall okuyindawo evalekileyo njalo enelisa abantu abalutshwana ukuthi bangene sokubangele ukuthi abanye bathi uMonzora wenze lokhu ngoba engelasekelo kuleli dolobho. Kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uthe benze lokhu ngoba besesaba udlakela.
Ibandla le-MDCT lizakwethula ngokusemthethweni umkhankaso wokugaya ukhetho edolobheni lakoBulawayo ngomgqibelo wonalo. Sizakhumbula ukuthi silama-councillor angu-8 lama-members of parliament amabili azingangena ekhethweni ngaphansi kombutho owe-MDC Alliance. Ekuqakathekileyo ukuthi umongameli lakukhokheli bubuye ukuze buphefumule ngalolu khetho. Sisethula okuphathelane loBulawayo, sisethula okuphathelane lezidingo zabantu kubameli babo abakucele leMandebeleni. Ngakho ubaba uMonzora uzabuya elobukhokheli obunye ukuthi senzele umsebenzi.
Abanye bathi lesaba ukuthi kalisoze libe labantu abaningi kulomhlangano yikho nje liwenzela eholu ngoba kalilasekelo koBulawayo. Kungani lithethele linyathelo?
Ayebo kambe siyakwazi ukuthi koBulawayo yisigodlo silama political parties amaningi njalo okungenzakala ukuthi njoba sisanda nje ukudlula entweni ezithile eziningi kungaba lodlame. Ngakho yikho sifise ukuthi kube sibe sendaweni esiphephekiyo njalo nje khona koBulawayo akujwayelakanga ukuthi imihlangano yenziwe endaweni ezivulekileyo. Imihlangano yenzelwa emahholu nxa abantu bebaningi minenga kulu yenzela ezindaweni ezinjengabo Stanley Square labo ama stadiums kodwa ke njengoba umhlangano ube ngowesikhaphe khaphe si umhlangano esolungiswe naliviki amaholo amakhulu lawo abevele ngasekho sethethwe ngabanye ngakho siza kwenzela eholo yephelandaba thina sikhangile ukwenza okwethu owe MDCT asizihluphi ngabantu abathi kutheni siyakwazi ukuthi ibandla like lachitheka siyakwazi ukuthi ngomva kwababuthwangira into bezingamanga kudle kodwa abantwana be MDCT njengoba libonile namhlanje eHarare bayazibutha kancane kancane baza kunanzelela ukuthi ibandla yilo naleli ibandla esalitshelwa ngobabuthwangira njalo yilo lodwa ibandla elilandela iconstitution elilesithembiso sokuthi kusasa lanxa lingaba uhulumende into zizaqhutshwa ngendlela ngoba sime mpompo sigcilile ekutheni ibandla lethu kumele liqondiswe izimiso zola hasho ukuthi liqondiswe ngumuntu oyedwa hasho ukuthi kube ngulola low engathi izinkomo ezisemahlangeni
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDCT kusenjalo umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change iCCC umnumzana Nelson Jamisa uzakwenza owakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho eHighfields eHarare ngesonto
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC
okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi ibandla leCitizens Coalition for Change selithembise ukutshengisela phezu kodaba lokungaqhubi kuhle umsebenzi wokwenziwa iZEC leli bandla lithi iZEC ikhanya ifuna ukuncedisa ibandla leZANU PF ukuthi liqilibezele ukhetho oluzayo iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende usevumele abafuna ukuthenga umumbu phandle kwelizwe ukuthi sebengenelisa ukwenza njalo okwamanje sengilitshiye ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp
salubonani ngasakazi lukaStudio 7 lonke nje besicela lisibuzele kuhulumende we weZimbabwe ukuthi khanya amazwe amanye asathi akufika sekethi simkhuhlane ihambo zabantu lapha nangitele botswana lithi umuntu uyabe engena etshengisa ikhadi lakuthi uhlatshwe kabili fully vaccinated kasakudingakala ukuthi abuye lama-test atshengisa ukuthi kule-covid kumbe kana-covid so sokusitsho ukuthi nxa sisuke ekhaya sesibuya ngasebotswana siyabe kungasadingakala ukuthi sidinge leyo ncwadi ye-72 hours edingakala i-certificate se-covid sicela lisibuze lutho kambe uhulumende eZimbabwe uzasiza zwelanini ukuthi nxa sisuke botswana sisiye ekhaya kungabhadalwa nalo lezimali esizibhadalayo ezilongisihlatshiwe amajesini afuneka amabili kumbele ebooster uzasenzela ifeva leni uhulumente wethu
sakubonani sithokozani sakubonani sisebenze Studio 7 ngiyaphinda futhi ngiyakhala sithokozani mina ngingumuntu omdala ngile minyaka yokuzalwa engu-73 mina futhi ngingumfelakazi from 30 years ngizofika namhlanje ngingumuntu ozisebenzelayo ngingumuntu oziphilisayo so nxa kade sengingasebenza bazalwane bami ngithathelwe ngabantu abaphilayo badlale ngani njengesithutha ngiyabe ngifanele ngenze njani ngiyancenga ukuthi abantu laba nxa ngilecala kibo ngiyaphinda futhi ngabambophisi kwenza ukuthi ngiyegwede esigoko sami sipheli ngoba kangikwazi ukuthi kuzaba isikhathi esinganani belokho nxa ngivuna behlangabezana belambeta ngiyesabe isikhathi sokungigweba inzima nxa kodwa nyaka ngigwetshwe nguhulumende angazathi 10 years akula ndaba ngizabasebenzela nxa ngikhona ezinto ngiyancenga kakhulu ukuthi siluhlupho lwami ngikhona apha ebantwini laba kangilwayo ngifuna ukwazi uhlupho lwami ngoba mina ngaze ngikhulumisane lawo futhi mina ngaze ngidlele emzini yabo ukuthi kade ngibahlupha nganangikwazi
salibonani salibonani mahlabezulu salibonani bakomthakazi siyabonga nani salibonani mtateliza Studio 7 ngithi kangihlawu ngikhulume ngala abantu abathi bona omqondisi kwathini omqondisi kabayi kuma-elections umqondisi uyakubona ukuthi ama-by-election akulanto zenziwa into yezanu PF leyo ukuthi babone ukuthi bangaqila njani ngo 2023 bangadliwa kusho ukuthi 2023 abantu bayachaya babulawa uhlakaniphile umhlobumqondisi lina abantu bakamthokazi nanzelelana ukuthi ngali votela emalokhuzeni angale akula nto elizayithola lina hlanganani livotele bona umqondisi bona labo libe limbumba libe inamba ethile ukwenzela ukuthi labana abantu nxa sebekhiphe izanu yabo ne-MDC bazasheya amavoti abo emahloneni khona bangasheya amavoti lina lani ngapha liyabe libuya lilicuku lingena ephalamenti lo oyabe efuna ukubusa ilizwe uzakhuluma lani upresidenti khohlwani upresidenti wemathebelelendi vele lani liyakwazi ukuthi akula muntu ongavotela ukuba ngupresidenti wemathebelelendi okwakhathesi kuze kutshintshe ingqondo zabantu ukuthi bakwazi ukuthi umuntu wonke wezimbabwe ngumuntu okwakhathesi kalaziwa yekelani ukuthathwa ludumo i-MDCCC leyo kade yalitshengisa ukuthi kalivunyelwa ukuthi likhwele lani kuma-structures akhona wonke umuntu ovele emathebelelendi akala ngqondo kumele kubuse umuntu wakhona ngale okwakhathesi kayisiyo iphathi yenu ngiyabanikazi ifanana nje lezanu PF ikuthi nje nxa izanu ilizwisa ubuhlungu bese licabanga ukuthi kumbe iza kuba ngcono kayikho ngcono utshamisa kala interest yenu enhliziyweni hayi ukuthi lithi likhalele ukuthi livune upresident welizwe ngeke limtole
Studio 7 nganibulisa lonke balaleli baka Studio 7 amagombela amanomhlawa okhuluma ngu-Allen Nyathi Goli ngithanda ukucwayisa izinduna zangapha ngakomthwakazi ukubana zinduna lifuze lihlale liqaphile lizihlolisise kahle ukuthi ukunduna wenu likusebenza ngendlela efaneleyo sizwe sikamthwakazi ngoba nampa abathakade babulala abantu ngegugurawonde sebefuna ukugezela kini ubuthakade babo bethi linahamba liyekhulumisana labantu libhadala abantu belinikeza imali libhadala abantu liyabhadalani lina zinduna elikwaziyo lalingekho lapho kubulawa abantu ababuye bona laba bathakathi abayibo ababulala abantu beze bezokhulumisana nabantu ngoba kuyakhomba ukuthi baleke bedelela lamanje basabhidlizana uma utakugweyakho amatshe esikhumbuzo bayadiliza bafaka amabhomu bayonze bayenze yonke into nje abayithandayo kusasa bazalitshela futhi bethi abhalule ipholisi ukuthi lisesabhidliza amatshe lizabuzwa ngabantu zinduna lehlule kokuphendula baqaphela abantu basempumalanga la
ye sanibonani bakithi balaleli be-Studio 7 konke nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele kuzindawo ezindawo lapho enikhona ye hayi njengoba ngiyehlala isenza umsakazi ngowethu bantu bakithi ngowethu impela siyafaka lathi uvo lwethu siphawule lapho esiphawula khona sigxeke lapho esigxeka khona and so forth ye so bakithi lapha angisoze ngibe mude kakhulu today kakhulu ngilokulimukisa kakhulu izizalwane zaseZimbabwe kungabantu baseZimbabwe ukuthi bakithi iSouth Africa kulamalanga iyavungama abantu benkosi iyavungama impela ongaboniyo usuke naye ingqondo yakhe naye namehla konke kubuthundu so ke laphana ngikhalimela kakhulu laba lokhu bethutheleka kuthiwa khona ayitonda kujohnsville itonda hakamihingu bakithi akusela misebenzi khona lapha ezweni lase-South Africa njalo nabantu base-South Africa abasabafuni abantu bokuza ababuya bevela emazweni abo ungakuthi impela nina kakhulu enithatha abantwana emakhaya khona lapha eZimbabwe lithi nizobafundisa lapha e-South Africa nisenkingeni enkulu kakhulu ye-situation ezaba khona khona lapha ezweni lonaleli ngoba manje uyamthatha umntwana uthi uzomfundisa e-South Africa akanamaphepha akanama-ID akana wathi uyofunda nje efundele emoyeni nje angazi ukuthi nesitifiketi leso noma nama-degree la uzowathatha ewathatha ngawapha amaphepha so bakithi asifundeni ukuhlakanipha impilo yamanje bantu benkosi isemfundweni umuntu ongafundile kulamalanga mpela usekuzimeni obukhulu kakhulu uma ningakukhangeli kunanzelele so ke ngithi kaphelani bantu benkosi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kweze Melika, ilizwe le Melika lithi inani legciwane le coronavirus selehle layafika kusibanga esifana lesesikhathi kulomkhakha othiwa iDelta. Ilizwe leli lithi asebebanjwa igciwane le coronavirus ngelanga sebehle bayafika phezu kwenkulungwane ezilikhulu ngelanga 153,029. Kusukela kunkulungwane ezifika phose isigidi ngelanga 807,897. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje nisikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Isigaba sebhinga siphakathi kobunzima obudalwe lizulu elikhukhule amabholoho imizi lezifuyo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eyathuze isikhalaze ukuthi ikhomishini kahulumende ePublic Service Commission icitshe umbiko wayo wokuthi abangayi emsebenzini bazaxotshwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.